sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izikubandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathimgambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF.
Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-minister of information lo engu-permanent secretary uGeorge Charamba base besilwa openly.
Khona kubandla eliphikisayo ele-MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo wokuthamisa, kodwa amalunga edale amathathu abalisa umtaka Morgan Tsvangirai uVincent Tsvangirai ubengekho.
Bebekhala ngokuthi yena iZANU-PF ayikwazi ukulandela umthetho okuyi-constitutionalism, the rule of law. Labo bathuthuma benza the same thing.
Amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathintambo ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla leZANU-PF izolo ngemva kokuchuthoza umphathintambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oZBC lomyeni wakhe uMnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtodi wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwi omnumzana Sibusiso Moyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kamtodi awukucothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtodi wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe, kodwa uphange wacitsha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza ecothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elibusayo leZANU-PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-minister of information lo engu-permanent secretary uGeorge Charamba base besilwa openly kumedia kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elibusayo. Izinto zonke lezi akufuzanga uzikhangele uchiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulile lapho abafana be-youth uThenengamo lo ngu-secretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kunabanye amongst bekhuluma ngabodagwereyi lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu babe bengamagrupu abangisana hatshi ukubusa kudla kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika yilobani ungathini ngalawa amazwi
okuthiwe ngumfundisi uShindi Munyetsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphaki engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonesani iposition ukuthi advise upresident it either there is a team osebenza layo within ama factions ekurecommendile so ngathola ukuthi laye uyabe khulumela ifaction yakhe uza epheli iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingane ziphutshisiwe kukhona ezekutshelwe kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani ispirit lazo iholy spirit ibatshele something kodwa zonke kuya kwiscript sezano esitsho something from a faction eyinye so mbona ngazathi zonke zona ezizinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulaba ababusayo njalo kukhona enye igroup yabe isikuplana lokhu ungakukhangela pre-ECO kwayenzakala izinto ezazifana nalazo nezi until yafika ku-full scale yenzakala ECO ika-2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuzi ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likazulu ubexoxalo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lo mtoli lo mthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edale lephalamende awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kubikwa bekulamalunga edale lephalamende phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai uVincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loJamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele likhokhelwa ngokusazana thokoza nikhuphe lumhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalela eParliamente eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli igcwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sivanda
inketho yimpisho imposi ngabangoza umqinisa kavulela umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamsila abantu be-MDC thina sibona ngani bebezalo PF akusafaka sesihlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izalo PF kayikwazi ukulandela umthetho ukuthi yi-constitutionalism le-rule of law labo bathithima benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza e-appoint ama-vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagatha ukublame izanu p f bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayili amabona bangahambe ekhoti lama-kesi abo avele ekhanya nje ukuthi ikheli ikhosi lekesi leyifile ayidingi i-rocket scientist ayidingi ukuthi uzibe ligqweda basike bayaluzi sebacatha ukuthethisa ama-judges bagatha ukusona izanu p f kodwa izanu p f ayishiyo eyathi uthi uChangirai apointe umzulu lochamisa izalo PF ayishiyo eyathi Chamisa abize abantu abangani bakhe bezinafu bafakane bamfake esiphindleni emncenseni ekhonapho ngelanga lemfa lomngcwabo kaTswangirai izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiyo etheni ubona uMashabile ahambe ekhoti kolukhokha sebekwenza kablame izalo PF sebenika izalo PF credit ngento engekhulu so mina ngibona nje ukuthi i-opposition le angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo bababhele esihlahlabane ngibabathe thothothobani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesicele ukuthi bona yilo abangamademokrasi abangamademokrati kodwa idemokrasi yangikhona leyo abade bekhuluma ngayo abayilandeli basikhiyethela nje umgabe uthanisa uzenzela njengomgabe sinangangemkhangele ngibona umgabe nje osakhulayo ukuthi nje endini ye-future sabe sibeni i-dictator nje eyenza njengomgabe oyenza intandoyakho very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sihlukuluze kakhulu izanu
manje ngokubona kwakho ubona ngani kwenziweni ikakhulu ngasikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka 2023
Ambition portion is on MDC. Even 2023 was a smiga. The local government is Kunza. The local government is Parliament. The local government is so. It's a little bit of a food. The local government is so. Okungasiza nje ukuthi ngabe abantu basangana bonabo abanye abangaso be-MDC lalabezanu-PF abangazake babe involved entweni ze-MDC lento zezanu-PF mhlawumbe unkosana moyo labonowamanyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazasafisa nokuthi ngabe kumbe u-Strive Mashiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezathabeliva ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho okwenzayo ezanu-p f ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba la mandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izanu-p f ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwandawo
kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana moyo labonowa manyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi
okokuqala usuphe ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukusela ngo-2000 abantu bengibabheka bacabangi e-narrative bacabanga either wezanu kumbe we-MDC yiluhlupho esinalo esokuthi sivalele engqondweni zethu ezilayenile zezimbili ezingasisindawo onkosana moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqoto ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafikizwe phambili abonowamanyika kodwa-ke uhlupho lwabo yokuthi omunye ungane ulokuinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona labo onkosana moyo labomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngezimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenge indawo ekhipha abantu kulokhu ku-MDC lezanu-p f lezi sezivulele ilizwe ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lo mcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezanu-p f ne-MDC zinkabi ezidonsa zijikile liyabeleke yibhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwandawo ilizwe ngeke liphinde lilunge masikhangele i-MDC lezanu-p f
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempela sonto lapho ukukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Chibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaChibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha le-CIO. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli wecelele MDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be studio 7 nabalaleli. Bemfisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba umphoko. Sibonile impela ikhoti senza umsebenzi onxomekayo. Isithi laphana uMakhuphe akube nguyena obambayo laphana ku MDC ngoba uChamisa ungene ngokungemthetho. Mina njengoba bengisithi mhlawumbe sokungenzeka is politically motivated izinqumo ezikhitshwa yiLiyankantolo. Ifu izinqumo ezikhitshwa yiLiyankantolo ziconsistent besicela la ubaba umphoko ehambe eNkantolo eyosho ukuthi no ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye okufanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela likamongameli elalisele kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMgabe yena wayesexotshiwe so he was not an active member yeZANU-PF wayesexotshiwe exotshwe ngupresident so umuntu wayefanele bambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU-PF ngokufanele kube nguye umphoko so njengoba ikhoti siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhuphe besicela ukuthi layo baba umphoko laphana ezame gijima eNkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye iNkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU-PF sifuna ukubona layo umphoko laphana exotsha ama members of parliament eZANU-PF angafuni ukumlalela njengoba njija ilokhuzeni sibone uMakhuphe exotsha abalandeli MDC alliance besifuna ukuthi iNkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhuphe ngesikhathi uTsvangirai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhuphe wengasa attend ama imhlangano yeMDC kodwa umphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha noRobert Mugabe kwakunguyena owaye elokhu enguvice president so he was an active member yeZANU-PF but sibone laphana iNkantolo isithi uMakhuphe akabambe so besicela ukuthi iNkantolo lezi zibe consistent sibone laphana ubaba umphoko ethatha amandla eZANU-PF kuba nguye u-acting president lizakhumbula ukuthi umhlonishwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho wangena nge-military coup okhulumayo laphana ngugift Mfokasondo kutanki
bonani zanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi sibona lokho kwezimbabwe kuyangisayo lo hayi yazi uMnangagwa bayangisa yazi bakufakelisa amahloni lokukuphi naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zosebenza so waholisa abantu bakhe kahle umuntu wavotelwa ngabantu nodwa uMnangagwa lapho abantu abafosta ukuba ngupresident and lo upresident akumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident uMnangagwa kulo muntu ongaboniyo lezi zizo zakhe vele ziyafakaza ukuthi uMnangagwa vele ukuba president akumfanele uMnangagwa akayifundela ukuba ngupresident ayifundela ukuphatha abantu nokuthi kuhlukumeza abantu ngale ndlela buka nje lento eyenza kale kulento kulamantombazana kobulawayo ibukurawundi ivele kahle ayikakapheli emajibuleleni ihlaqhubeka awungitshela ukuthi ubaba abangamadoda nxa betshaya umfazi bemtshaya ngedokipiri ubaba ngempela kuthiwa ngamaphoyisa kuthiwa ekhaya kulamalungelo ezimbabwe wonke umuntu ulamalungelo kodwa laba bantu kumele bebotshiswe kumele beyijele laba bantu lapho uMnangagwa labantu bakhe kumele beyijele kambe abantu abaseqeda abantu ekhaya awungitshele khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebele ngendlela abahlukumezwa ngakhona kuka manje bagcwele ejele manje bayabotshwa abantu bayatshaywa kambe abantu beyezeni bephile njani ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli
yebo bazibabo siyabingele ngalonke nzina bakusijosekele siyabakulekela siyalithanda kunye ukuba ngalisana abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokuo kanti ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga layo wathi yena amapasipoti uthathisa abantu for 6 months watshintsha wathi 9 months 8 months kodwa abantu abathatha amapasipoti ngo-2014 abakawatholila namuhla sesithina sesilaminyaka sithethe amapasipoti imali yahamba kodwa kasikawatholi imali akunamuntu othengisa ithukela esitolo sakhe engalayo esithi letha imali ngizakunza yawoda ngikuphathi waqamba phela laye amanga kabotshwe kanti yena uyesetsha njani ukuthi ebotshwe layo upresident ngoba laye ngamanga onalawo sicela amapasipoti ethu ephume nxa kuyikuthi wayengaqambi imanga ngoba amapasipoti wayefanele eqede 5 months kodwa amapasipoti seqeda 5 years abanye abathathayo amapasipoti kabaseko bafile kathesi beshiye imali yahamba khonale ipasipoti leyo bazayithengisa futhi kabili
Salibonani balaleli be Studio 7 lo khulumayo ngihlanhla osefutswana eFrance Town ithanda ukubingelela umama wami oselubani esigabeni semalungu ukuthi mama khula uze ukhokhobe ngiyabonga ngothando owangikhulisa ngayo namhlanje sengiyindoda sengikwanisa ukuzisebenzela ngisaphothele emuli yami ngiyabonga.
Linjani linjani kusitiyo mina ngimadida ngithi Happy Mother's Day mama wami. Oh mama wami ngiyakuthanda mama ukhule uzokhokhobe ngowangigcinayo ngoba wayenza into enje namanje engikho khona. Ngiyakubonga ngikufisela usuku oluhle ekakhulu anginawo amaningi ngabe nginawo mbe ngizokutshengisela njengoba siloku sikulockdown le akunalinto engakwanisa ukulwenza kodwa ngiyafisa ukuzokwenzela okusenhliziyo yami mama.
Studio 7 hayi thina siyaphila ngikhuluma ngisegogwe ngumama into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lomi siyawuzwa shuwa ukhulunywa emarediyeni ukuthi-ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okutho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradiyo kathesi amaradiyo asela mabhathi ukuthi ulalele nxa ungalalelanga iradiyo akulalitho esiluzwayo kantihloza abazama be-healthi bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa nxa kungaza babe khona eduze akutho ukuthi siyapha sinqiniseliphekeleni ngoba kasiboni luto ngito ngito lokuthi ngababuya basenti senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho kuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga ngitshela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruveva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-South Africa selingene kuviki esikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kubikwa iningi lisithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni le-Melika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minwembili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe le-Melika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko okhona wokho omkhulu kakhulu. Siyabona endaweni ezifana le-New York, sengikhulumela nje ngapha e-America, endaweni ezifana le-New York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yali gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba i-curve yakhona isisiya phansi. Okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite ama infection. So singakhangela imodel le eNew York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo esiyibonayo ukuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli leyo, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware khona kakhulu yona leyo ukuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le and i-question ozomela abantu bayiphendule and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states but personal ungumuntu kumele uconsider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqale njalo ukuqhamuka kwegcikwane leli?
Kusho ukuthi igcikwane leli ma bengaphosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyani emsebenzini, kube ngazange bafake imizamo emekashure ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoka amamaski emsebenzini apha kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo ngoba angeke upompe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile izini lapha amakhampani awenyama Tabo Tyson bagcine bevala even though President Trump ezama ukubafosela ukuthi bavule, but asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona awavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane. Ngoba yes, sayibona i-second wave ibuya sibili, kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello. Yeah, what do I say? How can I help you? We are cool and up.
Come on, you can't let me be my mother.
Soke ingoma kaGazela Imnyama ihamba labangani bakhe besidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamphathi ntambozwe kwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi uveza ukucabana ukukhanya sokuqhamuke kubandla lezano PF ibandla eliphikisayo ele MDC Alliance belilomhlangano wokutshengisa usekelo ukuthamisa kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umntakamo Gengtwangirai umnumzana Vincent Twangirai silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalele isayo igama nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini beinternet ku www.voaindebele.com.